sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uJonga Khanzemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Siyalamukela kweza kusishwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 1 kumabasa 2023 igama ngokeino kumete saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibikwa zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi wegospel uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ekuvoteni kukhetho oluzayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo siziba ngalolu daba.
Namhlanje ke besile bhora lethu ebeselidlala ke kwabulawayo, lapho ke ebesibize ontanga abaregister ukuvota ukubana ke bebuye lama registration slip abo beparticipate kutournament. Bekule nkezo ke kulabantu ke abawinileyo namhlanje abatsha, ngenxa yokubana siqala ivota registration blitz, sakhuthaza abatsha ukubana beregister bebambe islip ukuze beparticipate kumkezo ke ebesilayo namhlanje. So yikho libona bekulabatsha ke abasijoyineyo abavela ke endaweni esijeneyo kobulawayo.
Abekade bephatheka kuhlelo lolu ngontanga be-CCC kuphela, kumbe beluvulekele labanye nje ontanga abakhona?
Kunhlelo thile thina besingakhangeli ke ukubana ke ngowebandla liphizani noma TPC elibandla, ngenxa yokubana ke udube leZimbabwe luhlasela wonke umuntu, ikakhulu abatsha 97% eyabontanga abalamsebenzi. So yikho libona ke bethi-emphasize ke ukubana rejist ukuvota ngobudubo ke lubamba ke wonke umuntu. So yikho libona ke bethibize ke ontanga ilizwe lonke.
Ngolwesithathu mhlaka-5 kumabasa lizabe liphatheka njalo kubandla lenu likhetha abazalimelela kudale lephalamende.
Sesilungiselela ukukhetha laba abazasimela edale lephalamende ekansilini, njalo zasimela mongameli wethu our presidential candidate. So siqalisa inomination mhlaka-5 kuviki ebuyayo. Lapho ke sizabe sinomisi lama nomination ekuyeye ke iprocess yethu yokuqala. Sizabe sinominata ke ama MP, sinominate ama councillor, njalo sinominate ke ozasimela kuba ngumongameli. So lokho kuzayenziwa kumawadi angu-2000 ilizwe lonke jikelele, lapho ke okulamawadi ukuze abantu ke befake imbono yabo ukubana ngubani ozasimela kukhetho oluzayo.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Daba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibika ziyizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezithenga igolide ziyeyithengisela eDubai okungaphandle komthetho, solumumetheke lwangena lakwele South Africa. Umsakazo we-SABC izolo ukhiphe amabizo amabhanga amathathu asezaphenywa mayelana lezimali lezi ezingcolileyo ezemoney laundering ezamukelayo zivela eZimbabwe. Sixoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Kila wakala itimba umnotho weZimbabwe na uma 16 weZimbabwe siwasebenzisayo yilo eselibhidlikile. Kuyabe sekumele silungise njalo. Abantu-ke abasenathemba ngendlela esizisebenzisayo nama-16 yethu, khanya njenganama-16 yethu awich kakhulu. So ithemba lelo selibhidlikile. Kodwa njengani kungethusa sibili abantu abafuna ukuthi balethe imali lapha eZimbabwe ngoba bayabe bengakwazi ukuthi sebenza nobani. So ngibona njengani yikho okunye okungenzakala ukuthi abantu sebethuyile sibile ukuthi izimali zingangena lapho ziyazingena njani. Labo bayabe sebenza lokabo ngoba bayabe belethembele ukuthi into zethu lapha zicacile kodwa siyabona ukuthi kunama-loophole abaningi.
Kungaba yinto eqondileyo na indlela enziwayo ukukhipha igolide lihanjiswa phandle liphenduka njalo kodwa kungala bhanga elikhulu le-Reserve Bank liphakathi kodaba lonolo.
Into okumele yenzakale ukuthi sokumele sibe nama-investigation asegonyeni sibekwazi ukuthi xa ukuthi likhona ibhanga le-Reserve Bank likhona okungakanani ngoba bona bayala ukuthi ngakhona. So sokumele kube nama-investigation sibili. So nokuthi kungakuyukuthi ulama-problems sesibonile ukuthi akhona ama-problems sibili. So singawalungisa njani? Uzakhumbula ukuthi amabhanga alapha eZimbabwe amaningi sawasela esingathi ngama-corresponding bank ukuthi inxa izimali zivela phandle kwelizwe ziye bayasebenzisa ama-banks anjengalawo.
Amabhanga e-South Africa kuqanjwa amabhanga agoqela i-Standard Bank, i-Absa Bank, le-Safsa Bank. Kukhanya ezinye imali zakhona zingena khona ngale. So kungenisa-ke amanye amazwe angaphandle kweZimbabwe kunkulumo yonale asethinteka. Kwimali zakhona zifika njani kubo South Africa?
Izimali lezi ziyazithela e-South Africa sezibuya lapha ezikhathini eziningi. So sekushitho ukuthi nakhona ngale e-South Africa sokumele yebe lama-investigation sibile babona ukuthi ama-banks ahamba njani. Batho ukuthi abanye udaba lolu bakhona bahlala e-South Africa. So sekushitho ukuthi naye e-South Africa ikhona lapha kundaba lezi. Kodwa uzakhumbula ukuthi i-investigation leyi ibebe sithi ibambe i-Southern Africa yonke lapho nabanye amazwe futhi kuyabe kwenzakala ezinye izinto okumele sibekwazi ukuthi ziyabe zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekoBulawayo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS, ithi isola kakhulukazi okwenziwa inhlanganiso ezibizwa ngokuthi yi-Teachers for ED ebhoda lezikolo icela inhlawulo zenhlelo zayo. Sizwe nokuningi kusikhulumelise ATURS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATURS savele sangakuyamukela ukuthi kule nyamazana engavuka ingu-Teachers for ED. Oso kunanzelelwa ngabantu ukuthi i-Teachers for ED ingabizi workshop. Umbalisi kumbe isikolo lapha suka khona yiso esikhokha imali. Okumele sikunanzelele ukuthi kulezinye izikolo sezikhokhe imali edluli $500.
Yenziwani ngayo le mali? Njalo izikolo zibanjwa ngamandla na ukubana zikhokhele leyo mali?
I-$500 le iyabe isetshenziswa ukunikeza amandla ku-Teachers for ED. U-Teachers for ED yinto yezombusazwe. U-ED akula muntu ongamaziyo ukuthi ngubani. U-President kaze akavukela ababalisi. Ababalisi ngabelizwe, ababalisi ngabesizwe. Bavuka njani sebengebo umuntu oyedwa? I-ZANU-PF isiyehlulekile ukuthi izimele yodwa isizifuna ukuyangcolisa igama lababalisi.
Inhlanganiso kumbe ngathi amaqembu wonke la abunjwayo ukuthi iqembu leli for ED laleliyana for ED xa beziphendulela bona bathi bona u-ED lo umelele i-economic development. Ngombono wakho ungathi injongo ye-Teachers for ED ngeyani?
Okumele sikunanzelele i-Teachers for ED leyi izobulala ama-union ekutheni nxa thina sikhankasela ukuthi ababalisi labanikezwe imali eqondileyo. Kuma-workshop ye-Teachers for ED bahamba beyitshela abantu ukuthi ungakhangeli iholo. Kambe kulo muntu ongasebenzi engakhangelanga iholo lakhe? Ngezinye indlela thina sithi lamuhla u-ED upresident Emmerson Tambutso nga engu president welizwe okoto kakuvaliso kwinto lokho simuzwe khulume sithi yena kakuhlangananga laye kodwa nxa lokho ezithulile kanje nguye okwenza kube khona nguye osedisturb abantu kunje kathesi ukuzungena ukuba ngumbalisi abantu sebeqhatshwa ngokuthi le certificate se teachers for ED i-workshop leyi le mali yayo yayiqambayo kodwa wena nxa ungayanga ku-workshop leyi usufuna ukuqhatshwa ukuba ngutitsha sukhipha $155.
Lezi mali ezibizelwayo ziya esambeni sikabani?
Iya ku-ED phela ngoba okwinto lokhu ngokwe-teachers for ED.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ esixoxelayo eselubane. Izakhamizi zeTshongolela lasemambanjeni kuWard 21 esiqintini sebubi eMathebeleland North ziganunwabo kulandela ukubuyelwa kwamadlelo ezifuyo zazo ngabantu abafike ngenkani kulindawo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Izakhamizi zalindawo zithi seziphelelwe ukuthi senzeni ngalolu daba. Umnumzana Mfundo Khumalo uthi ukubuyela amadlelo lokhu kuganga njalo zakhamizi zingavumi ubhadala lofake ucingo lakhe ngoba akukho emthethweni.
Ngiphinda ngiyana nje umuntu wonke ongela nkomo le nkomo ozaba le nkomo kunyaka ozayo. Le nkomo eyodwa khathi le nkomo ezingu-100. Okufana ukuthi ukuthi kuhlale phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefuna ukufesa ngemali yakhe sivumelane ukuthi unxa ufesa fesa inkomo sizasifaka lapha phakathi okufana ukuthi sikale sihlale phansi sikulungise. Menzi ku ground leso kusuka ke ngiyekene kusiwa lusha ku into singayicho esivumela ngoba okumele sikunazele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlile kuyasiwa ngathi ngamadlelo akhe enkomo.
Onguye owabiyela amadlelo la izakhamizi zithi ngubaba okuthiwa nguFuzane umnumzana Cuthbert Kabila Mpofu uthi kukhona ezinye izakhamizi ezavumelana layo ukuthi afake ucingo.
Ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela uFuzane ukuthi abakhele isikolo ngamanzi bakhanya uFuzane wavuma konke lokho bathi into abayihlalele ngaphi phansi lezakhamuzi maye ngapha lezi zakhamuzi zika-8 le bathi abakwazi yaba yinto yabantu abangayi bababida ngokwesikolo into ehluphayo.
Umnumzana Theophilus Skhosana uthi ukubuyela amadlelo asonto embi kuloba umuntu owenza njalo engasokwa kulindawo.
Kwaba le meeting eyamavillage wonke so kutho ukuthi akuzange kuhlangane vele. So mina vele into eyenza ngithi right mina ngathi right ngenxa yokuthi kuvele thina besingasabenefiti lutho khonapho kuzolawulwa amaphando so kubenefita uWard 12 yizi inkomo zabo esezisidla indawo leyo imambo ngokufaka isensi uvimbili
usobhuku wethongololo lemambanjeni umnumzane Leonard Ndlovu uthi udabuke kakhulu ngoba sekhuze waze wehluleka.
Sizamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona ababakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu ngabe sihlale phansi sakhuluma sabonisana satshengisana sehlulana lapho esehlulana khona. Asizange sikhulu sengihambile ngisiya sengivela kuchief ngisiyambikela ngimbikela jawu ngokungazi kwami ngingazami ngitshela ngomuntu osengibambe iganyavengeli esigabeni sabo.
Usazana Cleopatra Ndlovu osebenzela icouncil yebubi Rural District Council eyiyo ekhaya lesigaba lesi uthe izakhamizi azibise udaba lwazo kucouncil ngoba lowo kuthiwa ubuyela amadlelo abamazi.
Lo muntu asimasigini azenzile asilacontract thina lo Fuzafa abadala kababuya ekhaunsilini sezokuresolve kababhale former complaint ngoba this is the first time sikuzo sobhuku wale ndawo supposed to write incwadi to the CEO ibuye ekhaunsilini ngoba bakaze bareporte sesimanje sokubuya lepho bengazake basitshela babahambe bekhuluma lo councilor wabo ukhansilo wabosekeletha lapha zenze sithulalo.
Umnumzana Afuzayo ogcona ngokubuyela amadlelo akulindawo walile ukhuluma le Studio 7 ibe lesizwe sivi nesiqindini sebubi ngasenyakatho esabeni semandebeleni igabramu Ezra Chisasvanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazane.
siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Grace Mpofu usobhoko wenyamandlovu e-iGroups. Sicubungula ukuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe njengowesifazana.
Kuhle number one ezibhedlela ezempilakahle ilamali ukuthola khonokho ukuthi abantwana abanjani konke nje kweklinika kubuye okokudla siyahola.
Ye, wonke umuntu uyahola yini?
Hayi, kuhola kwakhona kuyabe kuhola kwesinye isikhathi uze kuthiwa kuhola abasikhulile beholi. Ngathi mina nginje ngikhulile ngiyama-70 ngazi. Khonapho umntwana wami ngenyeye umuntu onjani wathi ukudla kusokukulutshwana. Ikwalithi ukuthi ngidle lo mntwana wami nalo layo lapho siyagqatshelana. Abantwana laba ngabantwabethu abesefijina le. Ngabantwabethu abatshayela imizi khonapho.
Kodwa kulula yini ukuba ngusobhoko ungowesifazana? Kumbe abanye babone ngani umsebenzi wabo ba
umsebenzi wabo ba bathi ubaba wabhubha bathi zibambele abantwana bakhona bangabafana besasebancane.
Ye, bazathatha nini ntaba
babakho abafuthi futhi
bangaphi
basemagona lapha kakhathana.
Kodwa abantu bayalihlonipha yini?
Hayi, kuhlonipha babagogo malini bayahlonipha number one. Noma ngibabiza abayenzi kubi ukuthi ngimubani bayihlonipha njengomuntu ogqoka ibhurukhwe.
Njengoba
silungisa nje okwekhaya sisenza okwekhaya so emasimini kathesibula enkomo ziyadlale ikhuzane kuphele lokho.
Lisebenza kuhle lenduna?
Nenduna phela sisebenza kuhle kade siye kiyo kahle.
Ye, likhuluma ngani?
Ngolesithathu kwathi kwakungolesithathu emawu ngasiziza siyahamba.
Ye, lalikhuluma ngani? Kuyini okwandisa ukuhlupha esigabeni?
Sizile ukuthi sizozuzani layo ukuthi siphile kuhle labantu. Inayo nje ukuthi hayi kathesi kunje so libeka amadlelo liyenze yonke into so njalo. Sifika sibe thukela hayi bakuvuma. Siyafanana lo muntu uthuphe laphana kulesami isiphalo sibekileyo. Amadlelo anjengoma ekhaya la. Sithi angahambi ngale sizelo ukhulu. Siyakuyeka bangakhade kanti ukuthi sidlise nga. Sesisiya nje ekhona apha ngama-June 1. Sesiyangenisa inkomo sezisidla njani.
Abaningi bebebhalisela ukuvota bayakwazi yini abantu khona ngapha kuvillage yakho ukuthi kuyabhaliswa ukuvota njalo bahambile?
Babhalisile kubuyini abezethu. Ye, hayi sihambile kodwa kade siyavotela imota ibe yaba one. Kade siyavotela kuthiwa kwadundubala kundundubala. Hayi, ngiyazi indawo yakhona khona le thumbe lepholosimoto imota izezihluphileyo kodwa ubuningi kade befuna ukuhamba.
Ye, bagcine behambile yini?
Sihambile sijwele sinjalo zabuya kodwa abanye nabo bethatha zimoto ezincane besiya khona ngale siphahamba.
O, ngezinye indlela bekukhatshana?
Lapha sisuke ngamasevini sisiyavotela kuzo kodwa sifike ngama-11 sika ngo-6 lesisuka khonapho.
Sizwe ezinye izakhamizi zesigabeni sakho khonapho e-iGosu zikhonona ngokuthi kulabo sikamtanda ababathathela izifuyo le mali. Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kodwa lapha zange bafike bethusele sebakhuluma kuhle bathi umuntu thina uyazingenela ngentando yakhe kweyami izitedi abathuselanga. Kodwa kulabantu abangazange bangeni, kulabantu abangenayo bayehlilwa zimali zenyezo ababatshele khona, bayehlilwa yizi izinto zakhona. Umuntu uzathi wayabiza kakhulu ukuthi into yakho le ngiyithethe yathi ngifuna lokhu ehluleke khulu kwase kuvumile naloo muntu into yakhe nale. Angabantwana bona babayenza njalo bethi kodwa hhayi bona babevumile ekhathi ugogo akabuye bemkhiphele lokhu abamkhiphela khona lokhu ugogo kaisibiliza abantu abakho akuvule layi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Grace Mpofu usobhuku we-iGosu enyamandlovu ebesixoxa laye ngohlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Sibonge ke usithandekile ngohlelo lwakhe lwabesifazane. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba.
lina lichona njani zulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu siqoqa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso ezim imbokodo wakuqala ngiyakwamukela uhlelo
angimingelele kwemsakazi ngiphinde ngivingelele lakho balaleli komsakazi kho igama nguVictress
ungasela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamaweiva lolu sizwa abaningi bengathi abaluqondisisi ungasikela nje ngamafeature
kusukela ngolesithathu mhla ka-29 March kuphume incwadi elithuthwe umnyango wasekhaya lapha eSouth Africa ebikhuluma ngawa amaweiva isithi abantu belokungazwisisi bengazi ukuthi benzeni sibecabanga ukuthi uku-applyela amaweiva lawa kuphelile izolo mhla ka-31 incwadi le ibikhuluma ukuthi laba abantu aba-applyele amaweiva kuze kube ngu-31 lokho engakaphumi bazokwengezelelwa isikhathi sokuthi balinde amaweiva kuze kube ngu-31 December 2023 ngifuna ukusho ukugcwala umlomo ukuthi incwadi le ayizange ithulutho ngama-ZEP ikhulume nje ngomuntu o-apply iwaiver ngoba amaweiva aka-applywa ngabantu abalama-ZEP kuphela baningi abantu aba-apply amaweiva abavela kwamanye amazwe abadinga ukuba le ncwadi zokuthi zibavumele ukuhlala lapha e-South Africa ezingasoma-ZEP so leyo ncwadi ephumileyo ayithongo lutho nge-ZEP ibikhuluma nje ngamaweiva wonke umuntu nje noma ngubani o-applyela iwaiver leyo ukuthi nxa kusiyafika umhla ka-31 iwaiver aba-apply kusiyafika umhla ka-31 March bazonikezwa isikhathi esifika ku-2023 December 31 ukuthi balinde amaweiva wabo so abantu abangaphamazeki abaqhubeke abantu balama-ZEP be-apply amaweiva befila amafomu be-apply amaweiva esicabanga ukuthi ngoba sasinikezwe ukuthi kuza ama-permit lawa azasiphelela ngo-30 June kuwona lowo mnyaka ukuthi mhlawumbe sizavunyela ukuthi ku-apply amaweiva kuze kufike u-30 June so abantu abangaphatheki kabi bekhanye sebesenza izinto ngokutatazela ngoba bezwe kuthiwa kuyavalwa bekungaqondananga lathi abaphethe ama-ZEP bekuqondane nje layo wonke umuntu o-apply waiver so ngingathanda ukuthi abantu babuzisise lokho aba-apply amaweiver beqhubeke ba-apply amaweiver nxa sokuphumile ukuqondane lama-ZEP bazokuzwa futhi
ubona abaningi yini asebefake amaphepha onda la izicelo zoda lezo njalo ungasitshela ukuthi wena njengomkhokheli wenhlanganiso yezimi imbokodo bakhona yini obancedisayo
ngicabanga ukuthi njengakho lezi nsuku ngathi abantu sebengani bayayethukile ukuthi u-30 June useseduzane sebekhona beqalisa ukunyikinyeka begijima abantu be-apply amaweiver kudala abantu baqala uku-apply amaweiver kodwa iningi belingalandaba la uku-apply amaweiver bebebona ngani into engeke iyenzeke into engeke bayenelise kodwa ngibona kulezi nsuku hayi abaningi abantu bonke wonke umuntu ngapha nangapha ukukhuluma nge-waiver ukukhuluma nge-waiver ikakhulu bona labo abantu abaphethe ama-ZEP so kubonakala ngani hayi sokunotshintsho mpela sokunyikinyekwa yebo khona akukho lula ngoba izinto ezifunakalayo ukuthi abantu ba-apply amaweiver abanye abantu abaningi abalazo abanye kufunakala ama-contract emsebenzi abanye kufunakala izincwadi ezithoyo ukuthi kungani kumele banikeze lawo ma-waiver so abanye bakhala ngokuthi hayi lapha nisebenza khona umqhashi wami akafuna ukuthi anginikeze leyo ncwadi umqhashi wami nganginikanga icontract so angilayo so kuningi nje abantu abahlangana lakho obekubenza bengani badonsele emuva kodwa kungathi manje hayi sokukhanya ukuthi hayi abantu bayabona ukuthi hayi sesiye emaphethelweni sebezama ngamandla wonke ukuthi ba-applyela amaweiver mina njengomholi wenhlangano yezizimi imbokodo inhlangano esizomama labantwana kukhona engikwenzayo ukuthi ngisiza abantu abehlulekayo ukuthi bazele amafomu bazi-applyela waiver ngiyasiza abantu ofisa ukuthi ufuna uku-apply waiver kodwa akala lwazi lokuthi kungenwa njani ebulenjini lapha afile njani amafomu ayenzeni ngemva kwalokho ngikhona ngizinikele ukuthi ngisize abantu angikhathalile ukuthi ngumama kumbe ngubaba kumbe ngumntwana ngiyasiza wonke umuntu egameni lenhlangano yezimi imbokodo so abantu abafisa ukuthi basizakale abangela mali ngoba abantu bayabhadalisa ukuthi abenzele abantu lokho so umuntu obonayo ukuthi hayi isikhwama sakhe asivumi ukuthi akhiphe leyo mali aye applyisa iwaiver umuntu nozambhadalisa ngikhona abantu bengangithinta abaningi bayazi lapho engitholakala khona omunye noma ungazi lapho engitholakala khona ungathinta inhlangano yezimi imbokodo utsho ukuthi udinga usizo olunjalo ngiyabonga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sengivalelisa msakazi angitsho kulabo abantu abaphethe ama-ZEP ukuthi aba-applyele amaweiver imiphumela siyazi mhlawumbe ingaphuma isivuna bakhona sebewatholile amaweiver abanye ibavunile mbele imphumela sebelungiselele ukuthi ba apply ama permit. Nxa ungangala permit ungala ZEP awukwazi uku apply i waiver e apply yilabo abana ma ZEP. Abantu bakuqondisise lokho bengadliwa izimali zabo abazisebenza ngiyabona.
Lo ke bekungonkosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo esixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi wegospel odabuka eMbembezi uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Kubika uNtunkamili Nkomo weStudio 7.
Impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalungu impilo lena
impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi
iyaya
ithuli yalungu.
Iqembu lezimvu ezimhlophe lisungulwe ngo-2019 yimi uJoel Mbambo kanye nabafowethu abanye abathathu. Sakwazi ukuthi senze i-album yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma. And then ngomnyaka olandelayo 2020 saba ne-album yesibili ethi eGolgotha. Then ngo-2022 sikwaze ukuthi sikhiphe ama-album amabili, enye ethi Ukholo Lwami, enye ethi Woza Moya.
Iphethe incwadi
yezimiso
zonke
zalomhlaba
yoyoluzima
abethu ithuli yalungisa.
Iphethe incwadi
yezimiso
zonke. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ukuxhumana nathi abalaleli bangasithola ku 079 engiyasemzansi, kusho ukuthi umuntu angafaka icode athi 0027 abese sithi 79704 6757. Ilapho sitholakala khona siyizimvu ezimhlophe ngokwe WhatsApp nangokwama calls. Then mabe sidinga kwenkundla zokuxhumana bayasithola ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group noma bathi Joel Nezimvu Ezimhlophe. Bazowuthola wonke umusic wethu kulezo nkundla.
Yiwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Siyacela kakhulu ukuthi bathenge i-original music yethu ukuze sikwazi ukukhula.
Noma ngehlelwa
noma ngehlelwa
ngokuba inkosi
Siyabonga Ntungamili Nkomo lapha besathe liqembu elicula ezokholo Izimvu Ezimhlophe likhokhelwa nguNdolomba Mbambo. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha koBulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo. Sasilgqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimuke inogumede Saidi ngise-Washington DC ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.